Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izulu kandaba, siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwendaba zakusihlwa. Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-8 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuya kubonisa ukuthi igciwane leli liyehla kwesinye isikhathi lenze sengathi alisekho, libuye limemetheke njalo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezikolo zakoBulawayo.
Mina ngiyathaba kakhulu ukuthi kusebenzisa i-Office of the President to push indaba leyo. Kodwa-ke ngiyafisa ukuthi ngabe umeceleni ngoba ngangeke abe ngujaji entweni ebuzwa kuye kakhulukazi. So hhayi yena as an official uphosha indiyana kuhle kakhulu, kodwa-ke engakhohlwa ukubana kakumelanga abe ngumahluleli kulolu daba.
Iningi likhuthaza ukuthi kubunjwe i-Commission yamazwe womhlaba ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Iy'ncwadi zezempilakahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngomkhuba osusabalele okwethusayo wokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezikolo zakoBulawayo. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi elizweni jikelele kulabantu abafika phose amachumi amabili, 19, iningi labo abalichumi lambili, 12, kungabathelelwe leli gciwane ezikolo zakoBulawayo. Lolu gatsha luthi njalo akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayizolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula isithobaminwembili, 8,088 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala, kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane eziyisithupha, 6,348. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lelunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efi Dlela Ncube.
I-COVID-19 igciwane le-corona lokhu likhona, alikanyamalali, njalo ingozi lokhu inkulu. Ungananzelela okwenzeka e-Europe, ukhangele kubo-Germany, ukhangele Russia, ukhangele endaweni ezihlukahlukeneyo. Kuya kubonisa ukuthi igciwane leli liyehla kwesinye isikhathi lenze sengathi alisekho, libuye limemetheke njalo. Ngakho-ke umumo lanxa ungafani lalokhuyana esikubone ngoJulayi lapho kufe khona abantu abaningi, kodwa ingozi lokhu ikhona. Ukufa lokhe kuphakathi kwethu, abantu lokhe besifa, abantu lokhe begula, noma isibalo sakhona singafanele sekuqaleni. Yebo, kambe insuku ziyadlula abantu bengafanga, siyakuthanda lokho, kodwa ke uyahlangana losuku olunye sekhona odlule emhlabeni, kumba babili, kumba bathathu, kumba yedwa, njalo ingozi ke ilokhe ikhona kakhulu.
Sizwa kuthiwa ezikolo kutholakala abantwana bele coronavirus. Lubhahe kanganani udubo lonalolu olwabantwana bebanjwa i-coronavirus ezikolo?
Yebo, ezikolo ilokutholakala i-COVID-19 ema-primary lema-secondary. Yingakho ngisithi ingozi isesekhona, kayikasuki phakathi kwethu. Abantu bamele baziphathe sengathi kulokhe kufana la seminyakeni ledlulileyo, eminyangeni edlulileyo lapho obekufiwa khona, ngokuba nxa isiphenduka ayimemezeli. Kumele ke ezikolo abantwana bavikelwe, otitshala bavikelwe, abazali bavikelwe. Kumele abantu bangayeki ukusanitize, ukugeza izandla, ukugqoka amamaski, lokwenza konke lokhuyana okuza kwenza ukuthi bavikeleke. Ingozi isesekhona phakathi kwethu, kuyafiwa igciwane liyamemetheka emhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke abantu bangazi bathi hayi sekwedlule. Sizabona seliqansa selibulala abantu ngendlela eyisimangaliso, ugcine kuvalwa izikolo, kuvalwa amabhizinesi lemisebenzi. Kanti singaziphatha ngendlela efaneleyo kuzavimbeleka ukukhona lokho ngendlela enkulu kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ilunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane lecoronavirus COVID-19.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebheji likaZulu ithi isiyenelise ukwakha kutsha ilitshe eliyisikhumbuzo salabo abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi eBhalakwe elanyamalala ngemva kokwakhiwa kwalo nyakenye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sinye iningi likhuthaza ukuthi kubunjwe ikhomishini yamazwe omhlaba ukulungisisa udaba lwegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kwenzakala ngesikhathi izizalwane zemhlubulweni eMandebeleni leNkabazwe zikhuthaza ukuba udaba lombhuqazo wegugurawundi kumele luphathwe yikhomishini yamazwe womhlaba ezimeleyo, hathi inkokheli yomdabu. Umnumzana James Siphambano Ndebele wesilobela owalahlekelwa ngumne wabo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi ngomunye wabasola ukuthi lolu daba ludazululwe izinduna.
Okunhlabileyo ngizwa kuthiwa khathesi upresident wathenela indaba le kayidazululwe izinduna. Amboni ukuthi izinduna zingena njani kona phela, amboni ukuthi induna ingasilanda thini ize ukuthi umne wenu wathathwa buyani lapha-ke ngikhulume uyakhuluma akulanto angayikhuluma umuntu oyinduna ngaphandle kokuthi nxalaa wathathelwa kwabo. Kubuhlungu njalo mbone ngani bafuna ukudlala ngathi nje. Yinto engiyifundileyo la ukuthi lokho abazama ukukwenza ukuthi indaba le kayicazulule ngokufuqela indaba yonke ezinduneni zesigaba, hayi akusebenzi lokho, akusebenzi. Induna ingazithi bize thinti uzanini laba ngizekhuluma lani bakwendebeni ngomfoweni langabomakhelwana benu abanyamalalayo nangukami ngazake ngiye ngoba izakhuluma ninduna ikhulumise isesedini labani yona induna. Ngibona ngandabi yazikhuluma isesayidini yalowo muntu engibona mina ngani nguye olomlando wokunyamalala kwabantu. Kanje lokho hayi angcono mvele ingayo emhlabeni onjani.
Umnumzana Mqondisi Ndebele isakhamuzi sakobulawayo uthi umongameli weZimbabwe udlala umacatshelana ngodaba lwegugurawundi.
Udaba lwegugurawundi is playing a stick and hide ngoba wenza ingathi udaba lwegugurawundi ufuna ukululungisa kanti ufuna ukulithanyelela ngaphansi kwekhabothi ngoba uyakwazi ukuthi ungomunye wabantu ababekhona phakathi ngoba lathi nxa sikhangela ayikho vele indlela umnankagwa angalungisa ngayo udaba lwegugurawundi kuphela ufuna kudlule isikhathi sakhe sokubusa.
Umnumzana Desire Moyo umlingisi uthi uyathaba ukuba umongameli usekhuluma ngalo lolu daba kodwa angabi ngumahluleli kulolu daba.
Ngikhangela ukuthi mhlawumbe uhulumende i-government and maybe the office of the president izasilungisela lolu daba kungabi inganekwana nje ngoba kungabi isiphicaphicwano nje abantu belibhala ngentoko lamtumele. Mina ngiyathaba kakhulu ukuthi usebenzisa i-office of the president to push indaba leyo kodwa-ke ngiyafisa ukuthi ngabe umeceleni ngoba kangeke abe ngujaji entweni ebuzwa kuye kakhulukazi. So hayi yena as an office uphosindeyana kuhle kakhulu kodwa-ke engakhohlwa ukubana kakumela ngabe ngumahluleli kulolu daba.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Ngqobani Sithole uthi langasiphi isikhathi bakhululekile ukumela abantu.
Lapho kulabantu abafuna siyenkundleni yikho lapho esisebenzela khona. Nxa kuyukuthi kulo muntu oprepared ukuthi ahambe enkundleni siyakhuluma ngalo lolo daba siyamncedisa njengamagqwetha, yikho lapho esisebenzela khona.
Kunyanga ezimbalwa ezedluleyo uke wa wahlangana lenkokheli zomdabu uMongameli Mnangagwa ngemva kwalokho wabika ukuba inkokheli zomdabu yizo esezizalawula lolu daba zisebenzelana lehofisi yakhe kanye lohulumende ukuze lulungisiswe lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umumo wokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo ukhanya usazoba nzima ngamandla ngemva kokwethulwa komthetho olawula ukusebenza kwazo osalolongwa nguhulumende oweprivate voluntary organization kumbe PVO ngamafitshane. Lumthetho uzakwenza kube licala ukusekela amabandla ezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi ufuna ukusebenzisa lumthetho ukulwisana labafuna ukuphambanisa isimo sokubuswa kuhle kweZimbabwe kanye lokulwisana lemisebenzi yokuthengwa lokuthengiswa kwemali okungekho emthethweni. Emthethweni lowu uhulumende uza kuba namandla okubona ukuba abantu nenhlanganiso ezingalandeli lumthetho bayajeziswa kanzima. Laba bazatholakala bengalandeli umthetho ngokuphatheka kwezombusazwe bazajeziswa ngokuvalelwa ejele okomnyaka owodwa kuthi inhlanganiso zabo zihle zivalwe. Ingcishi ecubulunga yezombusazwe uMnumzana Bekizela Gumbo uthi lumthetho uphambana lesisekelo sombuso welizwe.
Uyabona uhulumende kaMnangagwa olento eziningi okufana ukuthi ngawe uyazenza kathisi ama esingathi ama reforms kumele ukuthi ewayenze. So ukuqakathela uma esikhale ukuthi uqale nge-PVO Act okutshengisa ukuthi singakubiza nje ukuthi indlela zokumanaja ama-opponents abamphikisayo. I-PVO Act izosebenza nje political tool yokumanaja abamphikisayo. Njengokubona laphana nje uma bekhuluma ukuthi abantu aba-opposa any political party ama-organizing anjalo azabe se-arrestwa. Kuyatshengisa kukhanya ukuthi amabala abasebenzisayo singathi awide kakhulu ngakuthi ungakhuluma into abangayifuniyo sokuthi umuntu we-civil rights organization senjani sengabotshwa.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcishi njalo ecubungula ezombusazwe uMnumzana Pride Mkhono.
Umthetho we-PVO Act ufuna ufakwa ngurhulumente weZimbabwe umthetho oncendezela amalungelo abantu ngoba singakhangela ama-civil rights organizations ayenza into ezama-elections ezidemocracy ye-human rights week bayefuna ukuthi bebaveza wavala kakhulu sikhangela icala lelo abathi umuntu ongasikela ama-political parties ayifunayo i-organization yabotshwa kumbe iyavalwa. Lokhu kutshengisa ukuthi vele uhulumende kasafuni ukuthi ebe ephikiswa into ayizenzayo yi-civil society.
UMnumzana Witness Dube oyisikhulumeli se-MDCT uthi kumele uhulumende acabangisise ngalo mthetho.
Ukunciphiswa kwamathuba okuthi uZulu azibuse esingathi i-democratic space. Siyananzelela-ke ukuthi inhlanganiso ezizimele lodwa lezo kukhulunywa ngazo osokuthi abazabotshwa nxa bengasekela ama-political parties sebengatholakala nje ukuthi abasekele lapho abangasekelanga khona kuzindlela zokubajezisa mhlawumbe ekuthini lokho abakwenzayo kungaba kunika usekelo emicabangweni ethile ngokubona kwebandla elibusayo. So sibona ngathi into bezi-right njengoba bezizinje i-civil society isenza okwayo, uhulumende isenza okwayo.
Kodwa uMnumzana Mdutsa okhokhela abasha kuZANU-PF esiqinini sakoBulawayo uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zilawulwe yilo mthetho.
Ngibona ngani ibizo lokuthi NGO lonangokwalo liyazitsho ukuthi it's non-governmental organizations. Amaningi ukuqaliswa kwawo lokusungula kwawo babuya bethi bona bafuna ukuncedisa abantu, bafuna ukusebenza labantu, bafuna ukuncedisa umphakathi. Kodwa nxa sesisizwa kuthiwa sebefuna ukungena endaweni zombusazwe kumbe zombangazwe, ngibona ngani hayi kulihlazo, kuyinto engavunyelwayo. Abantu kumele bekunanzelele ukuthi umuntu engathini ufuna ukuqalisa ibandla elezombusazwe kangene entweni zombusazwe, ungangeni kwentweni zombusazwe uvala mhlawumbe nge-church kumbe mhlawumbe nge-NGO kumbe mhlawumbe ngezinye izinto othi hayi thina senze kwebhora uthisona senze ebhora sesukuzokuchumayela ngayo.
Uhulumende uthi umthetho olawula inhlanganiso lezi uzasetshenziswa ukubona ukuba imisebenzi yenhlanganiso lezi ibalulekile njalo ihambelana nezifiso zabantu beZimbabwe hathi ukuthotozela ukungezwani inzondano lokuphambanisa ukulondolozwa kokuthula. Inhlanganiso lezi sokuzamele zibhadale imali ethile ukuze zithole imvumo yokusebenzela kwele Zimbabwe ukuthi uregistrar uzaphiwa imvumo yokuthatha imali abayibhadalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Life Talk lamhlanje sikhangela isimo sokulwisana le-coronavirus elizweni nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kuyela namhlanje ngomvulo mhlaka 8 lwezi elemelika selivumela ukungena kwezihambi ezivela kwamanye amazwe eziyabe zilengvalo eziveza kubana zihlatshiwe amajekiseni wonke omabili ukuzivikela ku-coronavirus kanye leziveza kubana zihloliwe zatholakala zingela leli gciwane. Elemelika lethule umthetho walisa ukungena elizweni kwezihambi ezidabuka loba ukuvela emazweni angamashumi amathathu nantathu nyakenye ekuqhamukeni kobhubhane olwe-COVID-19. Lusungulwe izolo uphenyo lokudinga imbangela yokuqhamuka kwengozi yokunyathezelana kwabantu emkhosini wokuzilibazisa owe-Astro World Musical Festival, lapho obekuhlabela umculi waseMelika uTravis Scott edolobheni le-Houston ngolwesihlanu. Lingozi ichiye abantu abathoba umnembili befile, kwalimala kakubi abambalwa. Izihlobo nabangane lokhe bebeka amaluba endaweni ekhethiweyo ukuba yisikhumbuzo sabafele kule ingozi. Ngasikhathi sinye umculi yena uScott labaqoqi bomkhosi lo sebemangalelwe izihlobo zabalimeleyo nabafeleyo. Amakolishi amabili ama-university asesabelweni eseNew York abalisa iColumbia University leCornell University abiwa eke yavala ezinye zezigaba zabo zezakhiwo. Abafundi abaqeqeshi lezisebenzi zonke zaphunyiswa kuzigaba zezakhiwo lezo ngesonto ngemva kokuphuma kwemibiko ethi kungabe kuthiywe amabhomba. Kodwa iziphathamandla zalawo makolishi zicine zisithi le mibiko ikhanya ibingeyamanga. Umkhokheli wenkonzo yamakatolike emhlabeni jikelele uPapa Francis ufeze ukukhathazeka kwakhe ngokulwisana empini yomdeni kwele Ethiopia okulokhu kuqhubekela phambili elizweni lelo. Lokhu kuvele egciba umthandazo wokukhulekela abafele engozini yomlilo eludolobheni le-Freetown kwele Sierra Leone owenzelwe esikolweni sakhe ese-Vatican City. Umdlali wokugijima odabuka kwele Kenya u-Albert Cory nguye onqobe umncintiswano owe-50th New York Marathon esigabeni sabesilisa obukhona izolo edolobheni le-New York. Abagijimi abangaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu 33,000 baphatheke kumncintiswano walo nyaka obungenziwanga nyakeni ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus.
Ingcwethi zezempilakahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngomkhuba osusabalele wokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo elizweni okungabangela ukuba bahlaselwe izifo ezehlukeneyo ezigoqela imvukuzane. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usedulela lolu daba eseHarare.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwezempilakahle bathi ukusebenzisa izidakamezi kwehlisa amandla amasotsha omzimba ukuthi uzivikele kumikhuhlane, kugcine kubangela imihlobo etshiyeneyo yemvunguzane egoqela eyesibindi, eyamathumbu, eyomphimbo, eyamaphaphu, eyomlomo, ezinso, esiswini leminye imihlobo ethize. Umnumzana Love Moma Kurirofa wenhlanganiso ye Cancer Association of Zimbabwe uthi sebenanzelele ukuthi udubo lokusabalala kwabathatha ke izidakamizwa luyalusanda njalo lungangenisa abatsha kulezinkinga.
Kulokuhambelana ngokusebenzisa izidakamizwa lamakhensa esikubonayo, kuqakathekile ukuba abasakhulayo babekwazi ngalolu daba bachiye udumkhuba kumbe bathole usizo lokuchiya lomkhuba masinyane.
Umfundisi Mazarira Shemabhuku owenkonzo eye Wisdom Church International uthi mkhulu umsebenzi wemfundiso lokulimukisa uzulu ngengozi yokuthatha izidakamezwa ikakhulu abasakhulayo. Uthi kudinga ukusebenzelana kwenhlangothi ezijene zempilo okugoqela ke abenkonzo ezehlukileyo, abenhlanganiso ezizimeleyo, uhulumende nabo somabhizimusi ukuze belwise njalo bephumelele empini yalolu daba. Uthi lokhu kuqakathekile njalo kugoqele i-counseling kulokuthi abatsha laba begcine beselatshwa kusetshenziswa imithi ngoba vele sebele mithi emizimbeni yabo bedinga nje ukubuyela kusimo esihle. Esethula umbiko oqakathekileyo kuZulu waseZimbabwe o-State of the National Address, uMongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba uhulumende wakhe ukhathazekile kakhulu ngodubo osoluhlasela abanye abatsha kanje okungabulala elakusasa lelizwe nxa kungasathathangwa amanyathelo okululungisisa ngokuphangisa.
Sakubumba ikomiti yabaphathindaba ezahlolisisa lolu daba ukuze iluyise iphinde iluqede.
Umnumzana Phasmo Gezana wenhlanganiso yabatsha e-Ignite Youth Organization uthi njengenhlanganiso zabatsha sebenanzelele ukusabalala kwalolu dubo okwethusayo, ngakho ke kabagoqanga izandla bekhangele ngamehlo nje kuphela kumbe ukukhuluma ngomlomo, kodwa babe lenhlelo zokufundisana lokucebisana emizameni yokuqeda lolu dubo.
During the lockdown period, we have done a partnership with Delta, Delta Beverages, where they
go with lockdown kolapha sawukhuba sibili kumsebenzi simanyele le Delta e-beverages siqinisa udawa lokuthi abatsha bechiyane lomkhuba wokudakwa ikakhulu i-under age drinking.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu enhlangothini zonke zempilo bathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lihlaselwe lubhubhane olwe-COVID-19 lathatha amanyathelo wokumelana lalo lubhubhane ngokwethula iziqondiso zokuvala ilizwe ezama-lockdown, njalo kusuke kwadala ezinye inhlupho emizini yabaningi ezigoqela indlala, ukuhlukumezeka, ukulahlekelwa ngumsebenzi, lendlela zokuzinakekela ngazo kwabaningi kwabasakhulayo iningi labo lizithole lingahlalisekanga, njalo bemotsha isikhathi eside belabangani babo befundisana okungayisikho okugoqela izidakamezi, kwasuka kwahlangana-ke lokungatholakali kwemisebenzi bengayi ezikolo zivaliwe nge-COVID-19 lockdown. Amantombazana wona iningi lawo ehluleke khona lokubuyela esikolo ngoba ephuthe lockdown lawa esezithwele. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, liqale kuhle iqembu lenguqu elebulawayo Chiefs ngeviki yakuqala eyomncintiswano wamaqembu adlalela isibanga saphezulu eseCastle Laga Premier Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lobulawayo Chiefs linqobe le training nge-1 kanyanye sonto emdlalweni walo wokuqala we-league kodwa umqeqeshi walo omutsha wesizalwane selizwe le-Portugal uNilton Tiroso uthi alikavuthwa kuhle.
It's positive of course, it's important, but we
kuhle ukuba sinqobile kodwa kumelanga sikhule amakhanda ngoba sesinqobe kanye ngoba kule mdlalo yamathuma amathathu lantathu esikhona sizayidlala kumele siqhubeke sisebenza kakhulu ukuze sidlale ngendlela esifuna ukudlala ngayo ngoba lokho yikho okuzasiphathisa ukuba sinqobe.
Imidlalo yeCastle Lake Premier Soccer League yona ibiqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHerentals elinqobe khona eleHarare City nge-1 kanya ngomgqibelo bekule midlalo emihlanu lapho iqembu leFC Platinum libhaxakule khona eleTenix nge-6 ka-1 iqembu leZPC Kariba kanye leCape United abengijikile obhanqa 0-0 iqembu leBlack Rhinos litshaya eleHighlanders nge-2 kanya iqembu leNgezi Platinum Stars libhule eleBulawayo City nge-5 kanya kuthi eleChicken Inn linqobe leCranbourne Bullets nge-1 kanya umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthe ukunqoba kwabo ukuze abenze babe nesibindi nxa imidlalo iqhubekela phambili.
Good to put 3 points on the board in your opening game.
Kuhle ukuthola imiklomelo yonke yomthathu ngosuku lwakuqala njalo unqoba lokhu uzakwenza abadlali bethu babe lokusithemba sisiya phambili. Okunye okunijabulisayo ukuba senelise ukuvikela isango lethu sangahlohlwa yile themba sizabe silokhu sisibangcono ukuhamba kwemidlalo.
Kweminye imidlalo edlalwe ngesonto iqembu leDynamo linqobele iYada nge-1 kanya kuthi eleManyika Diamonds litshayele wawa nge-4 kanya. Imidlalo yeligi izadedela iqembu elimela ilizwe lama-Warriors kumpela viki yezayo. Sikhangele umdlalo webhola elokuqhaga odlalwa ngabesifazane. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-Chiefs lithole isicoco esombala oli-2C ngemva kokuphutshalisa endaweni yesithathu kuncintiswano we-Deep Marine Pen Series oqhutshelwe kweleNamibia ensukwini ezisanda kwedlula. Iqembu le-Uganda yilo elithole imendulo yombala wegolide kuthi eleMalawi lona lithole imendulo yombala wesiliva. Ngile-Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngakeshukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezempila kahle luthi lukhathazekile ngokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezikolo zakoBulawayo. Iningi likhuthaza ukuthi kubunjwe ikhomishini yamazwe omhlaba ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni ngo 6:30. kusasa ekuseni kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.